Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuMbimbitho 2022 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli welinye lamacele awe MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ukudabuka phakathi kwamabandla aphikisayo yikho osekuphe ibandla lezanu PF ithuba lokuqhubeka libusa.
Kukhona ke abangakusola mhlawumbe, kodwa ke mina ngibona ungathi le ndoda eUbiden ivele yafika selibila leli bhodi kuncane ekade engabe sakwenza.
Sethula umbiko oqakathekileyo State of the Union. Umongameli Joe Biden wele Melika uthe uphumelele ukuthola usekelo lwamazwe omhlaba ukuthi asole eleRussia. ELeRussia lihlasela ngamandla eleUkraine okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebefile selokhe kuqhamuke impi lengeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Umkhokheli welinye lamacele awe MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ukudabuka phakathi nokungabambani kwamabandla aphikisayo elizweni yikho sokuphe ibandla elibusayo elezanu PF ithuba lokuqhubeka ngombuso ongathakazelelwa ngabaningi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni umkhokheli welinye lamacele awe MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe awenze lentatheli zindaba eMedia Center kobulawayo lamhlanje. Udokotela Khuphe uthi lokho kuvezwa sobala yimpumela yokhetho olwedluleyo olwenziwa ngomnyaka ka-2018.
In Bulawayo, for instance, it was for the first time since 2000 that the mainstream MDC vote was below 50%, whereas the combined MDC vote would be approved 58.1%.
Singakhangela ukhetho luka-2018 eMathebeleni South, Mathebeleni North labobulawayo kuyaveza obala ukungabambani kwamabandla. Ungakhangela kobulawayo kusukela ngo-2000 ibandla le-MDC laba lamavoti angaphansi kwengxenye yekhulu ekhulwini. EMathebeleni North i-MDC Alliance yathola amavoti akusilinganiso sokungamashumi amathathu lesikhombisa ekhulwini, kuthi MDCT yathola okungaphansi kwechumi ekhulwini. I-9.5% kuhlangene kwakusiba yi-47.3%, okusho ukuthi ibandla lezanu PF sasingalinqoba nge-7.8% sihlangene. Elupane West, Nkayi South leNkayi North kuhlangene, i-MDC Alliance le-MDCT vote yabo ihlangene iza kuba nkulu kuleyo zanu PF ngoba ibingaba lesigaba eziyisificaminwembili kwalitshumi lantathu kwakhona.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Ncube ugcizelela okukhulunywe nguMakhuphe.
Ijoyi upolitiki kalisebenzi, akula kufunganani ijoyi uthuba nangisamkhulumisi kuze kube phakade laphakade. Namhlanje liyaxabana kusasa libe ngabangani, yingakho kumele abantu bahlale belamathuba ukukhulumisana. Amabholoho kupolitiki kayatshiswa, kusasa umngane uyisitha, isitha ngomngane. Kuhlala kunjalo, abantu bababambisane badinge ukubambana, badinge ukubumbana. Ukunqoba kuzadinga ukuthi babambisane basebenze bendawonye, kungakhathalekile ukuthi bona bake bahlukane ngokwembono kusiya phambili.
Umnumzana Elfas Mashaba ilunga lezanu PF enketha uthi bona abalani lokwenzakala kumabandla njalo akubahluphi.
Yabona abantu abavele bephelelwe uyabazi besale behlangane, asiboni ukuthi kuzaphumana. Sibuyayo sizathatha konke, akula lapho esizathiya khona. Ngabantu abakhanya ukuthi kathesi baphelelwe njengoba nje ukuthi baphelelwe. Kanti kambe njengoba bebe lamhlabula TPC lamhlabulalwana kulanhlabulalana, la bantu beZimbabwe ayelikhangele ukuthi landela njani abantu abangala qiniso abangamanga wani ndawo.
Isikhulumi se-CCC kwabulawayo leyo umnumzana Steven Chiroza uthi akamthembi uMakhupe ngenkuthazo yakhe.
Thina njenge province kokulayo asikahlali phansi ukuthi sicubungule leyo ndaba ukuthi sibe lesinqumo esisodwa. Okunye namhlanje ngiye osekhuluma ukuthi amabandla ebambane, ngibona ngani kukhona azama ukuthi asimbokode ngakho, ngoba ngo-2017 ubaba uTsvangirai wasungula i-alliance eyalwisa ngumama Makhupe, wazohamba e-court wathatha ibizo le-MDC elwisa yona i-alliance. So namhlanje ukuthi abuye esithi yena ufuna ukuthi amabandla ebambane, angimthembi, asimthembi.
UZulu uyakuncoma ukumanyana kwenkokheli yamabandla aphikisayo ikakhulu emhlubulweni emaNdebeleni, ikhuthaza abalandeli ukuthi kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe, okuqakathekileyo okwamanje ukuthi babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota kanye lokuphuma ngobuningi ukuyavota ngezikhathi zokhetho. Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liya kukhetho libuyisela inkokheli zekhansili nedale lephalamende ezazixotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abe-commission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baphakathi kwehlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho luka-2023. Ngimele iStudio 7 yikwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo ziyenqaba ukwamukela umthetho okhangelelwe ukwethulwa nguhulumende osahlaziywa okwamanje ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso yezizimeleyo we-PVO Bill. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuvele namhla emhlanganweni wabekomithi yedale lephalamende e-Parliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare kwaBulawayo, ebihlose ukuzokuzwa imbono yabantu ngokuphathelane lokusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa. I-PVO Bill yethulwe edale lephalamende ngabezanu PF ngolwezi womnyaka ophelileyo, besithi ihlose ukulawula ukubhaliswa kwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lokuzenqabela ukuba ziphatheke kwezombusazwe. Izakhamizi zakoBulawayo ziveze sobala ukuthi azivumelani leziqondiso zebill leli, zisithi ukungenela kukahulumende kuzakwenza ukuthi iningi liswele usizo. Umnumzana Sondlwane Dube, umhlali wakoBulawayo, uthi uhulumende uhlose ukuthathela uZulu amandla, okuyinto engavunywa isisekelo sombuso.
So if bill lay in terms of our principles of accountability, ilama principles are right, adoption principles are right, but indlela abayibeke ngayo ye errongo, indlela abayibeke ngayo yokuqinisa amandla yokubeka amandla emuntwini eyi-1 okuhulumende, ikanti constitution yethu iya divide ama powers between uhulumende nama institutions akhe. So nxa sokwenziwa kanje uhulumende uzoba lamandla amaningi, aba lamandla amaningi uyakwanisa ukuxotsha iloba ubani osebenzayo. So ibill lay yona ngayo kumele ithathe isikhathi ngoconsult.
UNkosikazi Wayne Dube ophuma kunhlanganiso yabantu abakhubazekileyo uthi akungaguqulwa umthetho okhona ngoba inhlanganiso ezizimele zodwa zibaphathisa kakhulu ukwedlula uhulumende.
Thina njengabantu abakhubazekileyo sisebenzisene ndawonye le Minister of Social Welfare yena le ekhulunywayo, but asikaze sibone result etangible ebuya masinya futhi from bona. Sicina sithola usizo kuma-PVOs ethu, sicine bayanika usizo mayelana ngokuthi ungowekhathi iphi, njalo futhi izinto zabo zenzakala eHarare kakhulu emahofisi, njalo ama-PVOs lawa asiniki imisebenzi. Thina njengabantu abalama-disabilities asitholi ukuqhatshwa ngoba kulama-discriminations akhona kulokukhangelelana phansi, but ama-PVOs ethu lawa asiqatshwa engelandaba lokuthi ngile-disability enjani. So sinasithi hayi abame kancane uku-amenza ibhili leli, sisebenze njengokuthi besisebenza njani.
UNkosikazi Busi Masina, isakhamuzi semagwegwe Old kwaBulawayo, uthi kayisiyo mfihlo ukuthi uhulumende kenelisi ukuphathisa uZulu.
Ngisebenza kakhulu labantwana, amankazana labomama, sithola bethola kakhulu uncedo lovela kuma NGOs. Kulabantwana abaningi ade sebephumile esikolo. Bakhona abanye njalo kade bekhona esikolo kodwa belezinswelo eziningi. Bancediswa ngama NGOs. Ubuyela esikolo athengele ibhuku, athengele iyunifomu, athengele yonke into. Lezi nsuku futhi ngilabanye abantwana abafika 425 abangamankazana. Bancediswa futhi ngeNGO. Akade beswela imfundiso yokuthi vele khona ukukhula kuyini. So uhulumende angafuna ukuthi athi yena osethatha kumbeni ama-NGO abe phansi kwakhe. Kuyayenza ukuthi abantwana abaningi baswele uncedo ngoba yena ngokwakho uhulumende ehlile ukuthi abagcine abantwana laba.
Umnumzana Nehemia Cholulwa, umhlali wakoBulawayo, uthi abameli abafakwa nguhulumende kabafezi injongo yabo yokumela abantu.
Uhulumende ube nabantu ade batrusta kakhulu, ade bathemba ukuthi bangabaranela into leyo. Kodwa kwabe sokunanzelela, sabe sesinanzelela ukuthi abaminista abaningi balobungudlu, bayathi ma sebekhona laphana abasakhangeli into abayilandela phana ukuthi bezomela abantu. So into leyana ayisoze iphume kahle. So with this PVO bill esikhona le izenza ukuthi abantu babe loduko oluningi. Kulabantu abaningi abagogekileyo, kulabantu abadubekayo, abantwana abaye ezikolweni, lanxa ama-NGOs belakho ubudlwangudlwangu ababuyenzayo laphana nalaphana, but uzananzelela ukuthi a little bit of it bayayithatha beyihambise lapho emele ibe khona.
Laloba iningi likaZulu lingathakazeleli ibill leli, umnumzana Victor Ncube, umhlali wakoBulawayo, ulombono owehlukileyo. Yena uthi uhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa kumele baxhasane ngoba bele njongo eyodwa yokusebenzelana labantu.
Ngifisa ukuthi ibhili le iphumelele ngoba umsebenzi wama-NGO injongo yawo le government injongo eyi-1 ukusebenzela abantu, ngoba kulabantu phakathi bemela abantu behamba labantu. Inkinga esibuyeziwe khona ema-NGOs ukuthi banika ama-youth imali yokuthi bethenge utshwala, bebanike lokudla kulokuthi bebanike imali yokuthi kusasa ngikwanise ukuzithengela lezo zinto, ngikwanise ukuzenzela yami imali ngingadiphendi kiwo. Ngoba esikolo why imali yena ingahlanganiswa ne-government ukuthi sibe kwazi ukuthi siya kuya ngathi lapho singaqesha understand and futhi sibaleka thi billion le sizathola ukuthi i-government la ile ngondo ebalulekileyo kulekho njalo futhi is good for the people.
Kodwa imihlangano eyenziwe ngabe committee yephalamende le ngaphambilini eHarare laseRusape ibika imisiwe ngamalunga ebandla leZANU-PF. Nimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla lama-Republicans eMelika lithi ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine nele-Russia umlando kamongameli Joe Biden ngoba isehluleka ukuphatha kuhle udaba lobudlelwano lamanye amazwe. Lokhu kuvezwe isiphathamandla saleli bandla unkosikazi Kim Reynolds ephendula umbiko we-State of the Union address owethulwe ngumongameli Biden izolo. Unkosikazi Reynolds unike umzekeliso wokususwa kwamabutho kwele-Afghanistan ngomnyaka odluleyo othi kwabangela ukubhubha kwezinye izizalwane zeMelika kwadani sa amanye amazwe. Uthe umongameli Biden ongoyibandla lama-Democrats wavumela ukuthele Ukraine lihlasele ngendlela aphatha ngayo izijeziso eziphathelane lamafutho epetulo wele Russia. Kodwa umongameli Biden uthi uphumelele ukuthola usekelo lwamazwe omhlaba ukuthi asole ele Russia. Asizweni ingxenye yamazwi akhe.
We will not engage in a conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Uma sibuka umsuka walempi sizakhumbula ukuthi sekulesikhathi eside lempi yaqala ukuphehleka yebo kambe ama Republicans kukhona angakusola kuBiden kodwa ke uBiden ufika vele ibhodwe selibila ngoba lento la eqala khona iqala lemuva lapho amazwe eNATO aqala khona ukwephula isivumelwano esenzeka phakathi kwabo neRussia ngesikhathi ukudilika kweSoviet Union isivumelwano kwakuyikuthi amazwe eNATO sikhuluma lapha ngamazwe aseEurope iBritain iCanada iAmerica akufanele beqhele ukudlula eGermany babevumelana ukuthi ukutholakala kokuhlangana kweGermany kuzoba nje iGermany yonke iphelele ezoba ilunga leNATO la amanye amazwe wona awukwazi ukuba ngama-members eNATO. Kodwa siyabona ukuthi ngokuhamba kweminyaka leso sivumelwano saqala ukwephuka. Yikho ngithi mina uBiden uvele wathola leli bhodo selibila. Uma ngabe kuwukuthi kade sekufika ukuthi sebese-Ukraine ngoba kade sekuyi-Ukraine kuphela kumazwe wonke ayengaphansi kweSoviet Union ebesisele ukuthi ibe yi-NATO.
Kahle kahle kuyini okufanele ukuthi ngabe uMongameli Biden wakwenza kumbe ngabe elemelika liyakwenza ngale impi.
UBiden bekufaneleke mhlawumbe ukuthi ubengayigwema impi ngokuthi agqugquzele lamazwe aseEurope ukuthi kuvunyelwane ukuthi iNATO iUkraine ayisale ingabuthathu ubulunga. Lokho kukodwa ngiyacabanga ukuthi kade kuzayihoxisa. Kodwa lapha esikubhekile ukuthi iAmerica isenkingeni yokuthi iphunyukelwa ikuba usikhondla khondle emhlabeni njengoba sesibona nje iChina iza ngamandla. Ngalokho bafuna ukwakha kabusha ukuma nokubuseka komhlaba. Lokho ngesingisi abakubiza bethi phecelezi iNew World Order. Kodwa ke uma bekwenza lokho bafuna ukuthi ivune bona baqhubeke kuyibo abaphethe umhlaba. Kukhona ke abangakusola mhlawumbe kodwa ke mina ngibona ungathi le ndoda eUBiden ivele yafika selibila leli bhodo kuncane ekade engabe sakwenza. Kodwa ke futhi ukuphela kwayo bafuna ukuthi ivune bona noma ngabe kuwukuthi iUkraine ihluliwe.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. ELeRussia lihlasela ngamandla eUkraine okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebefile selokhe kuqhamuke impilo ngeviki ephelileyo. IReuters News Agency ibika ukuba ELeRussia lithi abantu kumele bebalekele emadolobheni ngoba lizaphosa amabhomba amakhulu azabhidliza inkamba zebutho lezinye. Kodwa uMongameli Zelensky waleUkraine uthi abantu bazilwela ngakho ke abayindawo. Ibutho lakweleRussia elilezimota eziningi eziphandle kwedolobho leKiev lithi zizaqhubeka inkulumo zokuzama ukukhomisana umlotha loba lingasozelekele ukubhomba emadolobheni kulezakhiwo ezihlala abantu esezibhonjwe emadolobheni amaningi. Abadabuka kwamanye amazwe labo sebebalekile elizweni leli bayaphephela kwele Poland, Romania, Hungary lamanye amazwe. Odabuka eZimbabwe ofunda kweleUkraine umnumzana Lyson Moyo utshele Studio 7 ukuthi usefikile kwele Hungary labanye bakhe ababalekele eVenistia National Medical School. Unkosikazi Monica Mutswangwa umphathi intambo kahulumende obona ngwethulwa kwempiko utshele iphephandaba leThe Herald ukuba sebehlenge izizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu 118. Asizweni UK Stube weStudio 7 exoxa lengcwethi wezombusazwe umnumzana Nabongani Mkhwananzi ngalolu daba.
Udaba lweRussia neUkraine impela ludaba olunzima kakhulu ngoba kuyakhanya ukuthi iRussia ayizimiselanga ukuhangwa ngamazwe alamabutho eNATO ende kudala iRussia izama ukuchazisa lokho emhlabeni ukuthi izothatha izinyathelo mpela ezilukhuni nxa kuyukuthi izibona isigonjolozelwa ngamazwe alamabutho eNATO njalo esengena cishe egumeni kodwa ke kuluhlupho ngoba thina njengezizalwane zeZimbabwe kukhona izifundi ade zikhona lapho eUkraine esezizithola sezistranded sezidinga uku-evacuatewa and njalo ke sicabanga ukuthi ke uhulumende waseZimbabwe kumele naye abone ukuthi uzosebenzisa amandla ubani noma maqhinga bani ukuthi azisuse lezo zifundi ngokuphangisa zingakaze zonakalelwe or zimoshakalelwe kumbe zilahlekelwe zimpilo zazo. Kukhanya kulula ukuthi zizame uku-evacuatewa via iPoland ma kuyikuthi ingxoxo zama-analyst anything to be best by so kodwa-ke izizalwane zeZimbabwe ezifunde e-Ukraine sekuzomele zibone nje ukuthi akusho ukuthi for now iy'nhlelo zemfundo zisasesuspended kuze kubonakale ukuthi impi le esiqhamukile izophelela ngaphi phakathi kwe-Russia ne-Ukraine ngoba kuyacaca ngempela ukuthi i-Russia ayidlali madobhe lapha ibhizi impela iyahlasela.
Lo umnumzana Bongani Mkhwananzi ngcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asabehlala kwamanye amazwe. AbeZimbabwe abafisa ukuvakatshela kwele Botswana kodwa bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 sebezabhekana le migoqo emitsha ngemva kokuba lelo lizwe liqinise imithetho kwabangenayo. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usetholela lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Ele Botswana liqinise imithetho yalo yezempila kahle eye public health order ngokugcizelela ukuthi izethekeli kumele zitshengise ubufakazi bokuthi zihlatshwe ijekiseni ye COVID-19. Labo abangahlatshwanga balakho ukuhlatshwa ijekiseni le kungela mbadalo emngceleni kodwa abangafuniyo bazakwalelwa ukungena kwele Botswana. Umthetho okhitshwe ngolwesihlanu uhulumende weBotswana uthi kodwa labo abazatshengisa ubufakazi bokuthi akumelanga behlatshwe ijekiseni bengavunyelwa bengene. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezimela ilungelo loluntu zikhala ngokuthi ngesinqumo sakhe uhulumende weBotswana usebamba amandla ukuthi abantu behlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Umnumzana Thapelo Ndlovu owe-Community Media Foundation uthi akukho emthethweni ukwalela umuntu ukuthi angene elizweni uma engafuni ukuhlaba ijekiseni.
Maybe you can talk of other measures that will persuade them to do that. But to go as far,
ungakhuluma ngezinye indlela zokuthi abantu behlabe kodwa ukuthi walele abantu ukungena elizweni ngenxa yokuthi abahlatshwanga akukho emthethweni.
Inyathela leBotswana lakho ulimaza iningi leZimbabwe ikakhulu abaphila ukuthenga bethengisa impahla. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Debra Mkhasa uthi uma kulomthetho kweleBotswana kumele ulandelwe.
Kumele sikubone sikuunderstand ukuthi yinto yelizwe yinto yomhlaba wonke. Njalo sakuvuma ukuthi nxa simele sisebenze kumele sizilandele lezo ziqondiso. Njalo lezo ziqondiso zingalitshongo ukuthi nxa sesizenzile ukuhlatshwa ukuthi ngabe nihlabele unazibani kumbe nusazibani kumbe niyabe nihlabele ilizwe lenjani. Lokho kuhlatshelwa ukuthi wena ngokwakho uzivikele.
Umkhasa uqhubeke esithi kungalimaza ikakhulu abenkolo ezingahambelani lokuhlatshwa.
Singazi kulalabo kulalabo abalenkolo ezijiyeneyo. So nxa ungathi kumbeni uya affected ngesimiso leso isinqumo esikhulunywe yiBotswana sokumele udlalele khatshana phela. Njalo ngizwile futhi lokubona ukuthi nxa isiqiniseko sokuthi kawumelanga uhlatshwe kumele uproduce kumbe incwadi ezawutshengisa khonokho kumbe nobufakazi obuthize.
Ngosenjalo leBotswana lithi kubuyiselwe eZimbabwe izidumbu ezidlule amakhulu 305 inyakenye. Wezempilakahle emngceleni weRamokhabane unkosikazi Kinana David uthi kunani leli abalikhulu babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Soneni Dubo kubhizimusi yokuphathisa imuli ngesikhathi sokufela uthi isimo se-COVID senze ukuthi kube nzima ukuthi bahlawule imali zemfa inyanga ngenyanga.
Before COVID inani belingani liphezulu kakhulu.
abantu bebhadala futhi kuhle ama-funeral schemes abo. Kodwa-ke i-COVID ithe ifikile yasihlasela, inani lingani lehlile kakhulu ngendaba zokuthi iningi labantu bebephelelwa yimisebenzi. Ngiyakhuthaza abantu ukuthi kuba kuhle ukuthi nxa useganyeni ukwanisa ukuthi kwakhona ube le-funeral scheme, ukwenzela ukuthi kube lula ke nxa ubani ungayenzakalelwa, ungehlelwa yimfa, uyabulakho lapho oqalela khona.
Kule nani eliphezulu ligcina lingcwatshwa kule Botswana, isihlobo sehluleka ukuhlawula indleko zokubuyisela isidumbu ekhaya. Lonyaka awukhangelelwanga ukuthi kube lezidumbu eziningi ngesikhathi i-COVID-19 isidedile, njalo iningi kwele Botswana selithole ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwena.
Kuhlandla lethu lendaba zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uhulumende weLebit Lithane ukhangelelwe ukubuyisela ikhaya izizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu ezancitshwa ubuphepheli kumbe ezake zadala amacala kulelo lizwe ngomnyaka ophelileyo. Kulezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezabuyiselwa ikhaya ekuthiwa zadala amacala kulelo lizwe, indizamtshina isusa abantu laba ikhangelelwe kusuka namhla ebusuku. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane Zimbabwe ezihlala kwele bilitani e-Restoration of Human Rights Zimbabwe, umnumzana Phanyeka Karimansira, ukuze sizwe okuningi ngalolo daba.
Angitsho liyakwazi ukuthi amaviki amathathu adlulileyo uhulumende walapha eBrithani ebamba izizalwane zeZimbabwe nezifaka kuma-detention besenzele ukuthi bababuyisele eZimbabwe. Lezi izizalwane zeZimbabwe eziyabe zilapha kwele Brithani zingakabi lelungelo lokuhlala lapha esingathi yi-stay. So ababanjiweyo laba iningi labo yilabana abanye bangikhona baba lamacala kudala kodwa baphike ejele baphuma, abanye yilabana ade bengasela ndawa esemaphepheni amaphepha esezandleni ze-home office. So abantu laba sekukhanya vele sebezahanjiswa namuhla kule flight ezasuka namhla ntambama iqonde eZimbabwe, kodwa sizama ukubalwela iningi labo ukuthi baye baphume bangahambi. Senza la magqweta sikhuluma labo, sizama futhi lokukhuluma le-home office. So sibona ngazathi iningi labo baza sizakwanisa ukuthi bangahambi, kodwa abanye bazahamba. I-flight ngiyanamhla ntambama Wednesday 2nd March 2022.
Bona bangaki abantu abakhanya bezaxotshwa, njalo ungasitshela ukuthi belokhu bekhona yini abanye abazalandela bona lapha?
Ukuthi bangaki abantu laba abazahanjiswa namhla ku-flight yanamhla asikwazi iqiniso. Sizwa amanamba atshiyeneyo, sathi sizwa kuthiwa badlula ikhulu lamashumi amabili, kodwa namhla sizwa kuthiwa bangafika amashumi amane. Mina engikhulume labo engingatsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi baseba ku-detention abafiki amashumi amabili namahlanu, kodwa ngibona ngazathi mina bazabe befika kubo amashumi amahlanu mangaphambanisi khonapho. Kodwa sicabanga ukuthi iningi labo abasoze bahambe sizakwanisa ukuthi baphume.
Bona abadabuka eZimbabwe abahlala khona ngapho kwele Bhilitane batheni ngodaba lolo?
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha kwele Bhilitane ziyakhonona, ziyakhala kakhulu ngokuhanjiswa okwenzwa abanye bethu eZimbabwe behanjiswa i-home office esingathi i-deportation. Vele ludaba olubuhlungu indaba eyenza ukuthi khona sonke abantu babambene ngayo nale ndaba, ngoba ibuhlungu kakhulu. Umuntu ma ebuyiselwa eZimbabwe engumuntu osele wahlala lapha eBrithani kweminyaka eminingi, abanye baphosa bafike 20 years, uzachiya imuli lapha, izihlobo, achiye umsebenzo, achiye into eziningi. Njalo lapha ababuyiselwa khona indawo abasuka khona kudala, bala ukuthi bazaqalisela ngaphi. So izizalwane zeZimbabwe ezilapha kwele Brithani zibambene ngalo nalolu daba. Asithabi, asikufuni vele ukuthi abantu babe bebuyiselwa eZimbabwe, sikhona ngako kakhulu.
Lo mnumzana Phanyika Karemanzira isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitshani e-Restoration of Human Rights Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni Studio 7 eseLondon. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura zvakanaka muri yeZimbabwe.